sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 ngabakazi 2022 mo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla leZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The pricing models in the economy have actually created some of the inflation. And some of the pricing models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what he said has been said in Zimbabwe. And you said it in China, would now have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, I as president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga ube khuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kube emuthretena angibona ngathi ukuphambanisa. Sokuza ukuthi kanti i-corruption ayivele ayejoyine uMnangagwa ukuthi uzame ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hayi uthrethene ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona zani kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana ovele okhulumi nje ezingaqonda. Akusize amenze lutho ngoba ukhulu iqiniso. UManguza, uGovernor Richardson, kwakhuluma futhi kwi-policy statement kwathi imali ezibhadelwa ama-contractors yibe zingena emsikeni omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotha kubiza ngixotha kodwa ngavele amxotha sokutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemthuzeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza lutho.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. Umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla leZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontulikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amathumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphilisa mbe sikuvume ngoba akula muntu owabuya kithi ezedinga noesithi ngekuthiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo msobu ngibona ngani ngabantu abazenza isisi benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele azivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshi. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
banga-ke ababulawa yi-CCC izanu lama-record since Gukurahundi Mbrambatshina eKwekwe babulala uNube khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo, okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafice kulama ballot paper, bafica kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela lasona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuzakwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyeli ukuthi abambe imihlangano, engavunyeli ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa kuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu Zimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwe la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazayenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF zelokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso ngitsho. Abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilikiqi abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. sikhangele umzekeliso ka honorable ubaba uSikhala umuntu owaphuma emgcekeni ku social media wathi ukubana yena sesiyakwenza ubudlawundlawu sesiyakhoza violence enyathime and kwahamba kwenzakala khonokwa sokwenzakele umthetho usumbambili nxa umbambili umthetho nxa efika phambi komthetho wendaba kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubail ephiwe amacondition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwangu
babathuma kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP
baningi kakhulu amalunga e-TCS baziyo njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa bayahamba lapha ku-ground ngalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lwane uyagijima uyangena emakhokho baphuma emganwini angene lapha angene phansi athi ayebonye athi ayengaphi kodwa kakazabotshwe kakazahlukunyezwe ngoba ukwenza kusemthethweni yena ngowakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki so lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni yikho bona umthetho ungababambi umthetho ungabahlukumezi kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana uzasithwala isiphambano sakho akulali lokwezepolitiki ama-politicians maningi kakhulu njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo yikho bengahlukunyezwanga laba abahamba befuna ukuyephula umthetho and ungakhangela futhi it's always the same people all the time kanti yibo yini asebeqakatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na so lokho yikho okutshengisela ukuthi hhayi kukhona ukushaya manje
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukukhela umnumzana Raila Odinga namavoti ayingcosana. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba akwazakali okuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuza kwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli ababili laba bengaba nguthiki lobhanqa.
Direct from Washington.
Siyangena esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York belungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi sekhuluma lesihlobo labangane. Ugwazwe entanyeni ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URusty waloba ugwalo olesihloko esithi The Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo besiMuslim. Elerussia lele-Ukraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa i-nuclear. Ele-Ukraine lithi ibutho labolerussia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. Elerussia lalo lithi ngele-Ukraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi le-Europe. Sike sizwe ezamasiko.
Benana masiko
wesenzi umandla
lobaba mkhulu
uthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnunzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi kwezamasiko esintu
ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokho kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya esikhathini labanye omakhelwane abelusa labo babethokoza. Yayithi ngingazali inkomuli yami, okokuqala qalisa nje ukuthi isengizele, kwakusengelwa phansi kuthiwa kukhutshwa lolwana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho isiphinda futhi kusengwa, luyabe lokho luphuma uchago lolwana olungani luyiyelo.
Ye, kwakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Lolwana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni, kuseselendiwe olwalufakwa ediweni, lubiliswe eziko. Nxa kwaphala soluguthi kwaqasa ukubila, sokuqaliswa kukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya, kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvala sangwane. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele singani sile mpehlo. Phehlwe-ke nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlazanyana nje kukhasa ukusokunomlazanyana, babe sebekudla-ke abafana. Yayisengwa nje ngenxa yekabili kathathu, kungabonakala ukuthi uchago loyo soluntshintsha solusuba mhlophe. Sekusaziwa ukuthi hayi, umthubi wamahlaka asuphelile. Bese kuphekwa-ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago. Umthubi lo, amahlaka, konke lesathiyane, kwakungaphekelwa ekhaya. Kwakuphekelwa khona lesibayeni lapho esengelwa khona ngale, kubasiziwe khona ngale, kuphekelwe khona ngale. Isathiyane lesi saku kwakufaka uchago, luthi lasoqalisa ukubila khonapha, sokufakwa kwimpuphu, sekuphehlwa. Kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvala sangwana, hayi khona olwekhaya. Kuyathi nxa sosiba lilambazi-ke lijile elihle, sesiyisoka isathiyane, sekusephulwa-ke, sekuqalisa-ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi, konke lamahlaka, akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi, amakazana yena alidli phela isathiyane, yikudla kwabafana lokhu. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni, kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso-ke isathiyane lesi ngisho ukuthi yikudla okudumileyo, lokhu kudumile nakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebebasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale-ke kwesidlwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo.
Owawusenziwe mandla
namasiko,
owawusenziwe
mandla
abadala.
Nakho-ke esilethulele khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele, yelulele isandla siyasomsa, ibathinte labo okudonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ukubana sikhumbule ubana impilo yethu ivela kuJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje-ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlakane lalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje-ke sikhangele-ke uvesi 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje: ukumesaba uJehova kungukuzonda ukubi, ukuzinla nokuzikhukhumeza nendlela embi, nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umutsho wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ukubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ephongukuphahluka akhulume lento engelangqondo, labantwana abancane baze bamangale ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu ngukhulu onjani. Babe zibakhulume lwasikhathi esikuthi yinto enjani le esiyibona kulo umuntu okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe. Ukuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Ilizwi ngelithi okubi, okubi kade into enjani. Akula muntu ongazi into embi, angitsho izigqoko ezimbi, angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza. Into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona izinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova, engazihloniphiyo yena umuntu sibi sakhe, engahloniphi umndeni, umphakathi lesizwe sonke. Phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani, ulane empilweni. Baningi abaziwayo abathi balezimali, balezikhundla, bayabusa, benza lokhu nalokhu, abenza okubi. Okunye nxa sesikuzwa, okunye nxa sesikubala, kushaqisa igazi. Uze kuthiwa usimbele ngece, yena lwana owesatshwayo, yena lwana okhothanyelwayo, yena lwana uguqelwayo, wenze uNkulunkulu uthi ukumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi. Kanti ungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu? Ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe. Yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki, ngobana uyabe usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani. Kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo, kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la, umuntu yilowo lalowo 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 okubi akwenzayo uyakwazi. Kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu. Okubi kubi, kasiguqukeni asizameni okuhle. Konke lokho okubi vele kakusilethele lutho, yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku, nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa yi-appetite, ngobana okubi kubi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhulule kuko konke okubi, sesabe wena. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wankhulu ke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha zulukandaba lamhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine, kunjani mama?
Ngiyaphila mina, ngiyaphila. Ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni. Ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye, kunjani khonapho, kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka. Inkinga esikhona yile indaba yamapermit, ukuthi amapermit sebevalile. Yikho lapha nje sokuqala ungani kuba nzimanyana, but before khona kungconywana bekuncengisa ukuthi like lathi sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye, mphila ngayo, atsho kanjalo.
Singathi manje ubone ngani usiya phambili kuya kumanjani khonokho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-atlam. So asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka abazongena kulawo ma-way, bangaka abangasezi bangeni. Ngoba even ama-asylum angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanext year, ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through in ama-permit ona la ebesiwanikeze kuphi lapha elizweni lase-South Africa.
Manje kungakumela ugcine ungasatholi amaphepha lawa, uzakwenza njani Mandlovu?
Akunaplani nje yikubuyela ekhaya, kodwa kube nzima futhi ngoba ukubuyela ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe. Kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuzana ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni, ngoba sinabadala, sinabantwana, bayafunda, zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke le sibephila ngapha yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba vele ilizwe imali ngasilapha silakoda nzima ngoba kuyafana ngaze sisiyahlala sizibeyakhona izoba nzima sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi
pho manje liza kwenzani
kunzima singo nowhere to go sifana nje labantu abalahlile ngoba ubuyele ekhaya vele nje siyakufuna ongangokuthi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini ukuze sinawo siyazibuza sinde sizithengile futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani
pho manje wena usuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi ah lokhu sowufuna umthandazo
amaphepha besingakaqali ukuwafaka kuze sisathi lathi siqale size umumo ukuthi kumaybe enxe labo kungaba khona lapho abangasifa lozwelonyana kithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enxe kukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizama ukufaka wona la amawei
yepho selokugcina khona pha mama
hayi thina singabantu bezimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sozama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethu kumele sililize next year sizame nini ngoba ngapha lakho sibanene esouth africa basakhona ukuthi banjani basihenge sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana esouth africa thina bezimbabwe yesu siyaphila lapha lalaphana-ke emisebenzini yabo kodwa nabo abanikazi sebeyidinga fethu imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamene ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota nesiye sibonene ukuthi kumbe kungaba khona yini utshintshi ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hhayi kuzobonakala
ye lo-ke ngunkosazana Germain Ndlovu osebenza khona ngale-ke kwele South Africa sibonge kakhulu mama ungadini lakusasa
okay lami ngiyabonga
Salbonani balaleli emakhaya igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo ngokuzala ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfelandawonye Sengkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo eyakuqala ethi ngikhala ngobhentheni esibili ethi indoda ngeyami sengkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuzo zonke indawo wakhe oyabefuna ukuthi abantu bazo entertaina uyasifonela kule number 0622188627 kanti la ku YouTube sikhona ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba yeyozibukela umsebenzi wethu wonke esiwenzileyo laphayana kanti ke naku Facebook sikhona ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana besicela isupport yenu kakhulu kambe singaba yini ngaphandle kwenu siyacela lisesiseke njengengane zenu ezisakhulayo ezisafikayo kulo mculo siyacela isupport yenu kakhulu isihlobo zenkosi ngiyabonga
siyawakhulu-ke Ntombi khona ngapha makhumalo singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele bezikhokhela indaba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo inhlanganiso yezimbabwe peace project ithi amapolisa lamalunga ebandla lezanupf bahlupha abantu kwele zimbabwe abantu lokho bemelele impumela yokhetho kwele kenya olwenziwe ngolwesibili siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisayo umthembo sithemba ugibs dube sisithi lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.